VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani mthwazi omuhle siyalambulela kumsakazo we Studio 7 lamhlanje ngesonto, mhla ka 18 lwezi 2018. Igama lami ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le-MDC lithi abantu bazimisele ukujengisela emigwaqweni besola ukwebiwa kokhetho elithi kwenziwa libandla le-ZANU-PF.
Ngike khona abantu bathi khona bona sebezimisele ukuthi bangene emgwaqweni ukuthi uhulumende lokamnangagwa kangenanga ngezifiso zikaZulu.
Kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi ibandla eliphikisayo kumele liphendle indlela yokhetho oluzayo.
Umkhuleko wami ngokuthi kona ngabe ubaba othamisa banazilela bekhanyile ubana ukhetho lubuyile soludlule olunye luyezayo ngo-2023.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi abantu abaningi eZimbabwe bathi bazimisele ukujengisela emigwaqweni besola ukwebiwa kokhetho elithi kwenziwa libandla le-ZANU-PF lonyaka. Abantu abaningi bethule lokhu namuhla eChinoyi lapho uChamisa besenza khona umhlangano wokubonga abalandeli ngokuvotela ibandla le-MDC kukhetho olwenziwa nguNtulikazi. UChamisa uthe okwethulwe ngabantu eChinoyi sokusekelwe ngabantu abaningi lapha yenze khona imihlangano efanayo. Uthi bazatshengisela loba nje uhulumende ebethusela ukuthi bazabotshwa abantu abazakwenza lokhu. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxele lonkosazana Tabitha Khumalo, umgcini sihlalo webandla le-MDC.
Ubaba u-Advocate Chamisa upresident wethu namhlanje ubeseChinoyi esiyabonga abantu be-West ngokumvotela abakwenzayo. Hayi, baphumile njengobuningi bakho. Ngike khona abantu bathi khona bona sebezimisele ukuthi bangene emgwaqweni ukuthi uhulumende lokamnangagwa kangenanga ngezifiso zikaZulu, ngoba abantu bathi khona bangahlala bayafa, bangangena emgwaqweni bayafa, so kungcono basebezamile.
Ye, siyabona ke kuke waphuma imbiko ekade yethulwe umnumzana Ken Matema isithi hayi abantu bayathwaliswa nzima bangangena emigoqweni lapho. Kulokhu-ke kukhulunywa umnumzana uChamisa ukuthi abantu bathi sebezimisele akusoze kulethele induweko ebantwini.
UKen Matema uyamangalisa nxa yena enguminista engazi ukuthi isisekelo saseZimbabwe sipha abantwana baseZimbabwe amalungelo ukuthi batshengisele nxa kulodaba abalubona lungabaphathi kuhle. Sonke siyazi ukuthi ukhetho lolu olukaJulayi 2018 izani yantshontsha akudingi nyanga ukuthi bantshontsha. Kule bufakazi obuningi kakhulu ukuthi ndinxa uvele udila lomuntu osowazifundisa ukuthi amanga liqiniso, iqiniso ngamanga, uyabe bona ngazani liyamchothoza. So uMathema kahloniphe ilungelo likaZulu elilotshe kusisekelo sombuso esavunywa nguZulu wakuleli lishe ukuthi balelungile lokuthi bangibatshengisele emigwaqweni ngokuthula. Asikaze sitshengisele thina njengebandla ye-MDC senza umsindo. Ngingabona kusenzakala umsindo kuyabe kukhombisa ukuthi ngabantu ababethunge uhulumende wezani ukuthi bazokwenza ukutshengisela kwethu okuthuleyo kungani kulomsindo besenzele ukuthi gcone.
Kusuka khonapha-ke eChinoyi ibandla liyakuya ngaphi?
Kuziyakuya ngokuthi esiqoqile yiphi. So uZulu sizamazisa uma sezivumelene ukuthi sisuka lapha siya ngaphi.
Ukuthi kuyathatha isikhathi esinganani ukuze abantu betshengisele nxa ukuthi selibhodabhodile la?
Khathesi ngibona kanti usengene ama-provinci asekwanabeyi-5, so sitsho ukuthi sesisalelwe yi-7. Okungenzakala ukuthi anganelisa ukuthi maybe achaye ama-provinci amabili nge-weekend.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngumgcini sihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa.
sixoxe laye ekobulawayo. Kodwa ibandla elibusayo lithi kumele ele MTC liqalise ukulungiselela ukhetho oluzayo ngoba umongameli Emerson Mnangagwa nguye owanqoba kukhetho olwenziwa ngontulikazi. Umnumzana Joseph Juma okudalele ZANU-PF Central Committee uxoxa ngodaba lolu.
Umkhuleko wami ngokuthi kona ngabe otshamisa bananzelela bekhangile ubana ukhetho luwile soludlule olunye luyezayo ngo-2023 baqale manje ukwenza imisebenzi eyokuthi wena nxa u-2023 efika abantu bakhangele ukuthi hayi sebezele ukusebenzela kwani ngaleso sizathu singakwanisa ubana sibavotele. Hatshi ubana ulokusilwa ulokusithi into ngiyakho bakudlebelezele kodwa phela kwaba lebenzeni indlela ezokuthi wena ulungisile kodwa kwana wehlule ukulungisa waya emadaba ekhodi nale wehlule ukukhipha umfazi bangikona kwazi kwavumakala ukuthi hayi ndoda ukhethe lelo laso lwakho ngolukababa uMnangagwa kodwa wena uyalo loku ubamba inkani ufuna ukumisa into zokuthi zime ho pho-ke ungumkhokheli onjani ngoba umkhokheli ngumuntu ovuma ukusacrifisa even yena kodwa for the better of isizwe sangona nabantu avuma akhokhela. So nxa wena ungumkhokheli oqotho kumele ngabe uthi hhayi akithi ukwenzakele kuyenzakele u-2023 useduze kwakathe asakheni ukwenzela ubana abantu banabe sibakhokhela bahlale kuhle hatshi ubana abantu bakhokhela ubazise ubuhlungu ngokuthi kuswelakala izinto kukhwela izinto nenxa nje ukuthi wena ufuna ubana ungene kwesehhofisini naleyana ewukhokheli khonoko mina ngibona ngani bakumuntu ofuna uba umkhokheli kodwa napha futhi selfish xa sesufaka esikhiweni uyabe useselfish uzikhangelela wena ungakhangeleli uzulula lo ofuna umkhokhela.
Lo umnumzana Joseph Juma obexoxa le Studio 7 ekobulawayo.
Akubizwa ozwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho owe-VOA umanyene labe-Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezulu, liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Harare mhlaka 21 Lwezi, Gwanda mhlaka 26 Lwezi, Lupane mhlaka 28 Lwezi, sicine ngakontuthu ziyathunqa kobulawayo mhlaka 30 Lwezi. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo, lingakhuthwa yileli thuba.
Inhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square ithi isifuna ukuphanyeka udaba lokuthunjwa kukamnumzana Itai Dzamara kwinhlanganiso ye-African Commission on Human and People's Rights. Umnumzana Charles Nyoni, ilunga lenhlanganiso le, uthi amagqwetha abo afisa ukuthi udaba lolu luhlolisiswe yikhomishini le ngoba sokwehlule kweleZimbabwe. Sele minyaka emithathu uDzamara wanyamalala ngesikhathi ezama ukuthi kususwe umnumzana Robert Mugabe esikhundleni. Umongameli Emerson Mnangagwa kakakhulumi ngodaba lolu selokhe wangena esikhundleni nyakenye. Unyoni uthi commission le ilakho ukuvezela uZulu ukuthi kuyini okwenzakala kuDzamara.
Lapha sizama ukulandela nje izicelo zonke ezabekwa phansi ngabamthetho ukuthi nxa udaba lingahamba emakhothini alapha eZimbabwe lehluleke lingalohanjisa njalo emakhothini aphezulu afana nale-High Court naku-Supreme Court kwehluleke liyabe selithatha indaba yenu liyihambisa kwamanye amakhothi njengaye ekhangela indaba zalapha e-Afrika. So thina kathesi sibhizi nje ngokulungisana amaphepha ukuthi indaba le siyeyihambisa khona ngayo ukuthi uhulumende lo okhokhelwa ngumnangagwa naye azimisile njalo asitshele ukuthi kuyini okwenzakalayo ngomuntu lo ngoba sinxa sikhumbula ngolapha uMthethi Dzamara ethunjwa uMnangagwa wayengu-vice president wakhuluma njalo ngasengalima kuphalamenti ukuthi uhulumende uzayenza konke akukwanisayo ukuthi bamgcine bamthole. So sesifuna nje ukumkhumbuza nje ikomiti yakhe leyo ayenzayo ukuthi kathesi nguwe osengu-president. So kulokuthi kulokhu uhambe utshela abantu isithi open for business, akuqale usitshengise ukuthembeka kwakho ngokusitshela ukuthi kuyini okwenzakalayo kuyithayisamara. Njalo nxa esaphila ungaphi, nxa kokuthi sewafa amathambo akhe lesidumbu sakhe sikuphi.
Libona ngazani lizaphumelela yini kulokho?
Ukuya kukhodi siyophumelela nje, but into esingayaziyo ukuthi ipressure yakhona le izalinganelisa yini ukuthi uhulumende okhulukhwelwa ngomnankagwa athole esiphendula. Kodwa nje njengabantu abathaya amacebo wonke asipheleli khonapho, le ingehluleka siyabe sesidlulisela futhi njalo indaba le phambili sikhangela isicebo esiyabe sisiphiwe yi-regional court yele.
Okulenze ukuthi liyenze khonokho kuyini?
Izixwayiso esizitholayo kwabanye abantu abathiyeneyo abahlanganisela ibandla elincane elama-Youngsters elake labuya kulapha kwaleZimbabwe ngomnyaka ophelileyo singakabi nyama ngesikhathi sama-elections. Baxwayisa nje ukuthi kumele lilandele indlela zonke ezisemthethweni ezokuthi lithole impendulo ukuthi kuyini okwenzakalayo. So iphiwa nje lesi sicele sasesibona lathi ukuthi kufanele ukuthi silandele ilelo cebo, sibone ukuthi kuyini okuzaphuma kulo ndaba.
Umnumzana Charles Nyoni lilunga lenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square, besixoxa laye eseHarare. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesiphathamandla sikahulumende.
Okay.
Ye, okwamanje-ke sesingena kwezamasiko.
Senanamasiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu
babelo
bola
njengolithembisa kwami ngeviki ephelileyo siyaqhubeka ngodaba lwezindlini kulabantu abagangayo kuzokuthiwa-ke unazibani kumbusazibani ubanjwe esenza okunye okungaqondanga siqhubeka-ke silo baba u-Ezra Chisa Sibanda lo nkosikazi Sakhile Liline uMadube siyabona-ke baba Sibanda ukuthi lokhu sokungani kuvamile kakhulu kulezi nsuku kuvele kwenziwa kuyini
isikhathi esiphila kuze Dube isikhathi abantu sebelinyozwe lokhu esasakhuluma ngakho lona oluhlelo into zabo social media lani abantu abaningi uhawukela uyayibona indoda ngaphandle lapho ubona ngani indoda leke siwunkulunkulu izamnika konke akufunayo indoda le ngoba iyakwazi ukuthi lo ngumfazi womnikazi iyadala ukuthi imthengele izinto imthengele ukudla imthengele izigogo lo mama sephambana athi eyi umuntu lona uyangigcina kuhle ingcono lokhu ngisiyambona iqalisa into encane gcina sokukhulisa behlanyisana yikho okwenzakalayo esingathi yilast lokhu uphomba uhawukela nje kungela ama-emotions phakathi ukuthi lapha siyathandana lana uphomba ukuthi ukuhanga nje ukuzekelela
khonokho-ke Madube ukuzekelela khonokho umuntu uzithiba njani ethi hayi lapha kodwa ungani sokuhlupha la
ukuzithiba kwangibona umuntu wangikhona nxa evele sekuqalisile noma usuma ungaze umbone Dube ukuthi uyamkhuza umcebisi ha kunzima ukuthi abuyele endleleni but abantu asike siphonge ufunda ukuthi ezinye izinto ngezisizekele nje sizidlulele ngendlela ngoba ungaqalisa ukuthi uwenze khonokho ukuthi awususehluleki ukuthi uzikhontrole wena imizwa yakho yinto ezagcinisa usu-end up enxenye usuzowaqunywa umuntu ongumama ngoba vele kuyaluzaka njalo nxa kuxotshwa mna nzake ngibone kuxotshwa ubaba ngaze ngimtholele lo muntu ongumama endle uyancingancingancinge sibili sicine enxenye indli buyele futhi yaba ngumuzi kodwa wena umama ungatholwa aw uyahamba and uyahamba uphenduki futhi lapho ekhaya
kwenziwa kuyini khonokho jisa
kwenziwe kukhona kuyani ukuthi vele omama thina amadoda-ke vele emthetho wethu siloku uweki lokhuyana bo sizwa ukuthi aseyiyo ndoda mina nxa sengifazi sengenzela so susizwa-ke ubuhlungu obukhulu kukanti lako okhunywe-ke ngumadube isikhathi sokuthi kukhulunywe kasikho kulezi nsuku Dube abantu babecaa ukuthi bayatshontshana abantu babecaa ukuthi vele kusoze safa sabanjwa lako khonaku ukuthi-ke umuntu ongowakho uyabona into ekhona umuntu nxa engowakho yabangamboni ubuhle abangaphandle babe mbona ubuhle so lawe laloko sambona ubuhle sesengale umthatha uhlala endlini zabo sombona ngani semuke so ukuthi abantu baziqinise bakhangele ukuthi lokho ngokwami kuye ngikuphiwe unkulunkulu lo ngowami ungacabangi ngezinye izinto ukuthi kambe lwane ngayo muhle umama lwane olezinto ezinhle okwakho la kukhona abamhawukelayo hlala lo wakho yena lowo
Madube kunjalo phela
ye njalo okumenza azabe lezi ngezinhle eziphandle kwakubonwa ngabaphandle kumbe nabangaboni wena uyabonga kuboni sometimes loku sigcina kuhle lapha ezindlini abanye abasigcini kuhle okuthi sometimes ugcina uzohawukelwa khona phandle so baba i-50-50 lathi siyabasihlupha labo siyabahlupha but ongomama umama sifunde ukuthi sizehlise umuntu ongumama vele always kumele azehlise kubobaba ungathi nxa usendlini uhawukela into ephandle nxa wawuvele ungafuni ukwenta ungangeni emshadweni ungakabi redi nxa usafuna ukukholisa ungene istriti sonke lesi kholisi qala ume ungukhomi ungayenzi into ezizagcina zikuqomisile ngoba yithi esiluzawo mama obaba kwalitshwane vele ukuthi balule
kuba khona boke isibanda
ye komama elani obaba nxa ihloko lokho lisagamula akakudingi ukufumika gamula ngaphandle gamula kwakho qinisela uzizo ngizwa ukuthi kule mizwe ethi hamba phandle hayi dibana lo mama khona apha ekhaya ungazama ukuthi uyegamula ngaphandle ngoba kuza kuhlupha ukuyagamula ngaphandle ungezwa kungasekho lo mama la ethi hayi akusatsho kimi hayi lehlukanani sitshiyane umunyayele umunyayele lihlalele ngabangani nxa labantwana lisondla abantwana benu kulokuthi kuliwe kubulawane ugcine kugwazwana kugganyulwana sakubona lapho umsosho wabulala omunye umama kabuhlungu wafuwa mhlinza kabuhlungu wamgamugamula ama-pieces ngendawo zokuthi umtholele enye indoda
vala matoki
abantu asizameni sibili i-domestic violence ayikho right ezindlini nxa kuyukuthi awukho happy phuma thatha isikhwama sakho hambe nxa ubona uthi ukuthi uphuma kuphela kunzima dinga abantu abadala lihlale phansi likhulumisane akulanto eoniwayo engakwanisi ukuthi ilungiswe ngomlomo so mbone ngani yikho khona singakwenzi singaphonge uba le nhliziyo leyani yokuthi siyilandele 2 minutes sithethe ingqamu lesihloko asiquma abantu kuthi ngani kuthiwa uko wahlala phansi wacabangisisa yakhulunywa ngomlomo bizaphinde ilunge futhi ngomlomo
lo ke ngunkosikazi Sakhile Line uMadube khona ngale ke kwele Botswana besikhuluma njalo lo baba uEzra Chisa Sibanda ukhona ngale ke kwele Bhilitane baba Sibanda lo Madube ngiyadumisa kakhulu lingathini lokusasa
siyabonga
Nethemba lokuthi siyahlanganisa ngabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Oliver lisemoyeni ngenjabulo. Umthembo Sithemba uGift Dube lilandle.
Siyawagcina amasiko
wawo.
Hela manyama
sina masiko.
Bayawagcina amasiko wawo.
Wawo
senziwe manje.
Ye lingakutwala uhlelo lolu sonke isikhathi ngesonto kwamanje sesithake ezabatsha.
Ukudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumayikhobe lamhlanje kuhlelo sithinta indaba zemali singale konthuthu ziyathunqa kobulawayo sixoxa lonkosazana Natalie Moyo olenkampani ebizwa ngokuthi Ntshintshi yona esebenzelana ngendaba zemali masambeni siyoxoxa lo mamoyo siyezwa okunenge mamoyo ngiyakwamukela kuhlelo sisi unjani
ngiyaphila unjani Mike
Hayi ngiphilile nginethemba njalo ukuthi abalaleli labo bayathokoza lamhla siyajabula ukuba lawe kuhlelo
Ah ngiyabonga Mike obonqosa sanibonani balaleli
So mamoyo masithinta udaba olusegudwini awusitshele ngamafishane ngale nkampani yakho Ntshintshi
Okay so Ntshintshi ngiqalise ngo June walomnyaka and what Ntshintshi does yikuthi iyahlanganisa abantu abadinga ukuthumeza imali kwamanye amazwe so yi-platform esebenzisa i-internet le-technology ukuthi ihlanganisa abantu abale mali endaweni e-one ngathi ngiyiqalisa i-platform leyo nganginelodubo because ngangisase-Joburg e-South Africa and mina ngangizama ukuthumezela imali kumama owayesebulawayo eZimbabwe and nganazelela ukuthi kunzima ukuthumeza imali especially nxa imali yakhona imali encane and dingakala for an urgent matter izindlela eziningi ezikhona kathesi ama-banks or ama-money transfer operators acharge izimali eziningi ukusebenzisa ama-services abo lokhu kwakungikhathaza kakhulu because ngangazwisisa ukuthi why bemele becharge izimali ezinkulu kangaka when imali ngeyami so I started thinking about indlela esingayehlisa i-cost yokuthumeza izimali
angiyakuzwa ke sisi awungitshele-ke kukhasi lenu ebulenjini ku-inthanethi ngibale ukuthi abantu abaphila emazweni atshiyeneyo bayekwanisa ukuhlawulelana izinto ezijiyeneyo ezifana labo gesi imoto abo Netflix kukhanya ngani lisebenza ngendlela efanayo nge-EcoCash njengoba i-app yenu isebenza ngendlela efanayo nge-EcoCash kuyini okungayenza ukuthi abantu bakhethe ukusebenzisa i-app yenu beshiye i-EcoCash ikakhulukazi ngenxa yokuthi i-EcoCash iyaduma phela eZimbabwe
yeah okuhlukanisa i-platform yethu le EcoCash ukuthi thina sisebenza across ama-borders njengokuthi wena budi uhlezi e-estate ufuna ukuzobhadalela umama igetsi na or maybe ulo buto ngapha eZimbabwe ofuna ukuyabhadala iNetflix yakhe America. So thina siyalihlanganisa and then lina selizakhulumisana ukuthi mina ngifuna ukuthumeza lapha yena ufuna ukuthumeza lapha libe selitshintshana imbhadalo ukuthi wena instead of ukubhadala eyakho i-transaction ngapha for umama yena ubhuto ngapha nguye ozawubhadalela ukhansila na and then wena ngale ubusumbhadalela ke uNetflix yakhe khona ngale e-America.
Angiyakuzwa ke sisi. Gqiba uhlelo utshela uZulu ukuthi ngxabe efisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana ngenkampani yenu kumele bayephi njalo bangaxhuma kanjani.
Yeah. UZulu maya idinga i-information nama-details entshintshi engasidinga sikhona ku-Facebook, sikhona ku-Twitter as uNtshintshi ZW at uNtshintshi ZW. NTSHI NTSHIZW and lakho sikhona ku internet njengakade ngikutsho ukuthi sine website yethu iplatform www.ntshintshi.com.
I guess siswami tanki siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lwabasakhulayo.
Ngiyabonga nam good night.
Right, mthokazo muhle isikhathi du lapha bengixoxa lo nkosazana Natalie Moyo ongusomabhizimusi kobulawayo 122 ziyathonqa bafethu kwanelo kwalamhla olevalisayo ngenjabulo igama lami nguMikeobe bafethu sengilishiya ke ngisithi libe ngevikeli shukela bye bye mthokazo muhle.
Siyabonga Mike siye sizwe ke ezokholo silontukameli Khomo.
Yikudivana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya lilami uNtungamile Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi ungabingelela ibandla usethulele intshumayelo yalamhlanje.
Siyabingelelana sihlangana ngosuku lanamhlanje. Bazalwana abathandekayo lapha esikhangela khona encwadini yamahubo okuqala sibale ke kufundeka kanje ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi ongemi endleleni yezoni ungahlali enkundleni yabaklolodayo kepha uthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova uzindla umthetho wakhe imini nobusuku unjengomuthi otshaliwe ngasemifuleni yamanzi othela isithelo sawo ngesikhathi sawo oqabunga lawo lingaboni ngakho konke akwenzayo kuya kuba nenhlanhla kukho ababi abanjalo khebe abanjengamakhoba aphephethwa ngumoya ngalokho ababi abayikuma ekwahlulelweni nezoni ebandleni labalungileyo ngoba uJehova uyayazi indlela yabalungileyo kodwa indlela yababi yobhubha. Amazwi la asiqathanisela kumbe asifanisela imihlobo emibili yabantu, abantu abalungileyo labantu ababi. Lithi iBhayibhili nxa ungumuntu ofuna izibusiso, xa umuntu odinga indlela enhle yokuphila, bana umuntu olungileyo ungahambi ngezeluleko zababi. Akuzibuzi ukuthi kukho konke lokho okuningi okwenzayo. Ngubani onika izeluleko? Uya kubani nxa izinto zingahambi kuhle empilweni yakho? Awugcini usiya enhlanganisweni yababi na? Abantu abazafike bakugqibe bakunike imibono engalungile. Ubusisiwe umuntu owehlukanisa imibono emihle phakathi kwaleyo ayiphiwayo eminye yakhona engabamibi. Lithi lizwi lapho esibale khona umuntu olungileyo unjengomuthi ohlanyelwe ngasemifuleni yamanzi. Phela umuthi umbe isihlahla esihlanyelwe ngasemfuleni kasomi kasitiswa dilanga, sithelelwa izikhathi zonke, sithela izithelo ngesikhathi saso esifaneleyo leso sihlahla. Babusisiwe ke abanjalo abahlala duzane loNkulunkulu. Okuthiwa abakwenzayo kuyakuba nenhlanhla. Siyabona abanye abantu banenhlanhla kuze kucatshangele lezinto ezingayisizo. Nhlanhla labo bantu isekutheni bathemba uJehova, ngabathembi ezinye izinto, ziningi izinto ezithenjwa ngabantu becabanga ukuthi baza kuphumelela. Kodwa lapha uDavida uthi abathemba uJehova baza kuba nenhlanhla kukho konke abakwenzayo. Uyangena emsebenzini uqotshwe, uzama ukuthatha kudilike, uzama ukwenza imali wehlule, uzama ukulima kungaphumi lutho. Okunye kayisikho ukuthi uthakathiwe, kawuthakathwanga ngitsho uyazithakatha wena, ngobana awufaki uJehova empilweni yakho. Uthi uDavida abantu kumele bahlale becabanga ngelizwi likaNkulunkulu, banamathele kuye, baza kuba nenhlanhla kukho konke abakwenzayo. Labo ababisizwa kuthiwa banjengamakhoba aphetshethwa ngumoya. Ngesilungu ngathi they have no substance, they have no stamina, baphonguba nje ngamagugugu angelalutho. Sihloko sami esithandekileyo, ubusisiwe umuntu othemba lakhe likuJehova uzahlala enezinhlanhla. Maye kulowo omubi, ngokubana uJehova uyazi indlela yabalungileyo kodwa indlela yababi yobhubha.
Akuyiphethe mfundisi.
Babathixo engcwele, namba abantu bakho benze banamathele kuwe, bagwemane lobubi, babalekele lalabo ababanika izigondo ezingayisizo, ubanike inhliziyo yokuhlakanipha lobuchopho obuhlangeneyo. NgoJesu ngiyakhuleka, amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Ntungameli Nkomo, ungadinelwa kusasa wethu. Wezemidlalo, iqembu leZimbabwe Warriors linqikelana leLiberia umncintiswano weAfrica Cup of Nations qualifier kulelo lizwe. Umdlalo lo usuzafika emaphethelweni. Iqembu leLiberia likhokhela eleZimbabwe 1-0. Iqembu leZimbabwe bekumele lithole umklomelo owodwa kuphela ukuze lingene kufinal yeAfrica Cup of Nations. Umdlalo lo ungaphetha unje, sokuzamela ukuthi iZimbabwe inqobe iCongo eHarare ngomnyaka ozayo. Imbiko esanda kwethulwa ibika ukuthi uTino Katewele uzamile nje ukuthi adlaladlale kodwa wakhuta. Hayi ke umdlalo njalo okwamanje, salazisa ngesikhathi esibuyayo.
Ekuthala umculo konke inkanenzi esemncane ngine 7 years yangena kumovie ethiwa Power of One eyashutelwa emajobana koBulawayo. Kusuka khonapho nje izinto nje zemidlalo lezi zinto engahle ngazikhwabitha. Ngafunda-ke emakhandeni primary school, ngafuna siyafundisa ubukazi. Then in 2006, ngisa auditiona for i-Circus show okuthiwa iMother Africa eligoqela amadista afika 46 avele emazweni athini e-Africa eZimbabwe ngingalabo ngaba ngumunye wabakhethwayo sababathathu bakhethwayo.
Ye, loke nguNoma Nkwali lingakuthwa phela luhlelo esilwenza suku zonke nje ekuseni ukuthi singitshayeke sibaningi. Hayi-ke uhlelo luphela lekhonapha kwamanje. Siyabonga lo Nkipsi Dube eWashington.